abantu abaningi baba abayizayibona imiphumela yalolutswa ningo lophenyo bazojabula mhlawumbe ngama recommendations lemichitho embili emhlathi efakiweyo ukuthi kucompensate abafelwayo njalo kumiswe emthethweni laba ababulala abantu nokuthi kuphenywe udaba lwegugurawundi ukuze luqondiswe kahle. Eqinisweni lamaqiniso abantu abangasoze bakunanzelele lula yikuthi sokuzahlukunyezwa abantu abathile abanye abangamasotsha njalo labo abafelwe ngabantu babo baphiwe izimali ezithile kumbe kwenziweni kodwa izigangi ngokwazo ezathumela amasotsha la ukuthi ayebulala abanye abantu njengabo ziyasala lokho ezinjalo zingazange zamiswe emthethweni. AmaZimbabwe kazana abangamasotsha labangama-civilians yibo sebephuma endabeni beyingama-victims bengababuleweyo bengama-victimizers bengababuleleyo kodwa abanikazi balolu dlame abayibo abathumele amasotsha bawanika umlayo okuthi ayedukula abantu amagama abo kaqanjwa kabamiswanga ngaphambi komthetho njalo akukhulunywanga ukuthi kwenziweni ngabo.
Umbona ezilandela yini izixwayiso zalikomishini umongameli Mnangagwa?
Angimboni ezilandela, akakaze abonise emva kwakhe nakhathesi kwakhe ukuthi ungumuntu ozimiseleyo ukulwa le-corruption ngempela, ukulwa lo dlame ngempela lokuguqula umumo welizwe ngempela. Sokungathi isikhundla sakhe usithathele ukuzivikela amacala akhe nokuzivikela amacala abangani bakhe asebenza nawo. Ngulwana umuntu esingathi ngesilungu u-defensive, akazange achaye izandla wazivula yena ngokwakhe enhliziyweni nasengqondweni ukuthi alalele okukhulunywa ngabantu bokukhulunywa ngumthetho ofana nalowo phawulwa yikhomishini le. Kungaba isimanga ukuthi okokuqala engalandela izixwayiso zale commission. Nakho abantu beZimbabwe bangathatheki besuke bejabule masinyane bekumele izigange ezinye ezathumela amasotsha ngoba amasotsha athunywa ukuthi bahlasele abantu abangaphathanga izikhanya. Kube yizo ezimiswa phansi komthetho labo njalo abasezikhundleni eziphezulu nakuyibo abanikezelilayo ukuthi abantu bathikile bese kulezo zikhundla zithathwe ngabantu abanezandla ezihlambulukileyo ezingelagaya.